sibonele ye uthi uyaxolisa kodwa yendlela okufake ngakho asho umuntu oxolisayo. Uthi yena amazwi akhe awathatha uyaxolisa kodwa ephinde ethi wenza lokhu ngoba sokunike abantu be-opposition ammunition ukuthi belwe laye. Kodwa kutshengisela ukuthi yena yinto ayibhilivayo njalo kungathi ukuthi abantu bamkhuzile ubengasoze exolise. Enhlizweni yakhe wena ubona egondile ngakho akula nto ephambanisile kuyo. So singazake sithi ngumuntu oxolisayo okhuluma kanjalo.
Ngezinye indlela uthi abantu bemandebeleni kabasoze bakwamukele ukuxolisa kwakhe ngendlela akufake ngayo.
Ye kungasindlela kuphela afake ngayo umuntu othetha ilanga lonke engazange axolise. Okutsho ukuthi umuntu yena ngokubona kwakhe ubona ngani kula nto ephambanisileyo ambona ukuthi abantu baza ungaze ukhangele lapho akhulume khona ukuthi uyaxolisa abantu abakubhilive bayambuza ukuthi ngendlela okubeke ngayo are you saying the intona le ukuthi uyaxolisa uyaxolisa iqiniso yini kumbe uyenzela ukuthi kudlule abantu bemu ukuthi bebelokhu bembuza ukuthi kanti ukhuluma lokhu ekuthatha ngani ambona ukuthi abantu bazayeumuntu nje oyekhulumele ukuthi abantu bemu ukuthi bebelokhu bemcriticisa bedlulele phambili.
Amazwi anje ubona esiba lo mthelela bani elizweni?
Namazwi angafanelanga ephuma enkokheli ngesikhathi esikiso sona esikhathini kulokuthukuthela entweni eziningi-ningi kakhulu ezihambelana le mihlobo abantu bekhuluma nge-discrimination. Siyazi ukuthi kwele mandebeleni abantu bayakhala bathi abahlonitshwa njalo bakhangelelwa phansi. Ukukhuluma kwaminista lokhu ngani kukhonfirma amafiyezi abantu la vele khona ukuthi vele uhulumende ubaphatha njengabantu bokuzwa njengokutsho kukaminista.